So we see a decent number of VOA in Debele.
Ngibonge utano nokawande lingadivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngo lwesibili mhla ziku 15 ngcwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla leCCC lisola isinqumo somthethwandaba we High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwezek kumele lwethule ugwalo lwabavoti ivoters roll.
Kadizu siya ngena njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi abalandele umthetho hayi ukufunza iphathi ngoba sokukhanya ngani sokuyikhotha amadeliki zezani.
Namuhla lilanga lokunanzaba kubutho ele Defense Forces Day kulokudana kwaba kubutho abahola ingcosana engeneli ukunakekela imuli zabo.
Abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abobandla elibusayo asithi nabasobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitha amaningi angazange azuze iy'fanelo zami.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya ekhethweni bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani.
Ungakhangela izwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva, ilibala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe. Ukuthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele kwathi lise-reserva.
Owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump wetheswe amanye njalo amacala amane izolo edolobheni leGeorgia ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla leCCC lisola isinqumo somthethwandaba weHigh Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwezek kumele lwethule ugwalo lwabavoti ivoters roll ngokuphangisa. Umqondisi wezokhetho webandla leCCC umnumzana Ian Makone wethula lolu daba esithi kumele ibandla lakhe lithole lolu luhlu kungakafiki ukhetho luzenziwa ngeviki ezayo. Kodwa umahluli umnumzana Neva Katio uthe lolu daba luzangena emzileni lulalelwe ngemva kokhetho. Ibandla leCCC lethesa ibandla lezanu PF umlandu wokusebenzisa lolu luhlu ukupheka impumela yokhetho ivuthwe kucele lebandla elibusayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngamafitshane iTCCC labantu beZimbabwe babamba ngaphansi uma iHigh Court isithi ayisoze ithathe udaba lweCC ukuthi baphiwe amavoters roll aqondileyo, bathi bona hayi izangena kunormal roll, hayi siphangephange. Konke lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kuyadanisa iJudiciary Service Commission namajaji sebaginywa izandla sokuyizikhotha amadili zezano, njalo kuzakwenza ukuthi impumelo yama-election le iphikiswe, abantu babe lokuhluphana bangazwanani ngoba sokusobala ukuthi amajaji zethu ngabasakwazi ukuthi benzani, sebesebenza njengamajaji kaSmith ephonguquma ama-war veterans, ama-freedom fighters ngoba i-political section of the government yayisitsho njalo. Khathesi sesibona ukuthi ama polling stations awasahambelani lalawo aqala aphiwa ama members of parliament. Njalo lama boundaries setshintshile amawazi lama constituents. Konke lokhu ingqobanqoza ukuza kwenza abantu bangavumi impumelo yokhetho. Lokhu kwenza abantu bangazinzi ngoba babe bebone emhlophe ukuthi baqeliwe singakavoti. Njalo izinto ezihluphayo njengalezi zifanele ukuthi ulandele ukuthi iconstitution ithini. Iconstitution ibeka mhlophe ukuthi ama candidates abantu aphiwe ivoters roll eqondileyo, hayi ufeja. Mahlabe Zulu, siyancenga njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi kabalandele umthetho, hayi ukufunzwa iparty ngoba sokukhanya ngani sokuyizikhothamade zezano. Lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
EleZimbabwe linanza ilanga lokuhlonipha imisebenzi yabakubutho lezomvikela elizweni le Defense Forces Day enkundleni ye National Sports Stadium lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa azakhokhela khona umbuthano lo. Njalo eminye imicimbi efanayo izaqutshwa ezigabeni zonke zelizwe. Kodwa abanye abalwela ilungelo loluntu, abamabandla aphikisayo kanye labalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZibra bathi ibandla elibusayo selizenzela santando ngamalanga eHeroes Day, Defense Forces kunye le-Independence Day behlonipha ikakhulu abasekeli beZANU-PF kuphela. UMongameli Emmerson Mnangagwa izolo uthe ilizwe leZimbabwe alisoze libuswe ngabantu abaphathiswa ngamazwe aphetheya, kwathi eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change latshengisa ukuthi ehlatshiweyo iyabongolela ngoba likuchothozile kakhulu, lisithi lona alisetshenziswa ngabelungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Strike Mkandla owalwa impiki yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Bakhona sinini abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo. Asithi nabasobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazifa amaningi angazange azize imfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiba le-gugurawundi sobulawa abantu, bangena eSouth Africa, bangena eMtshwane, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa bese ngabantu ababikelana ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kugcwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high commander beZibra bangapi, labo baphiwe izimota nokunye lokhu, baphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebengamaxhoba ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nanzelela njalo ukuthi abantu be-high commander sitsho amaZibra amaningi anezinto azenzayo, achaya izindawo zezilamafutha, abachaya lapho kulamaplezi benza njani, amaqewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhawe. Phezu kwalokho iZibra ibe nombono wokuthi ababeyingamazisa izizosekisizwe kuthathe izimali zabo ze-dignitization bazifake bakhe ama-business abo, babe benzileleyo bathathathwa nguhulumende bachiquluza i-properties. Basithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazida bathathwa, akukabuyiseke lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. AmaZibra imfanelo zabo kawazinzana, AmaZibra anwayo abanye bayizigoga, abanye basu bahamba babaleka, abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhunde ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-ami zafuthula amazitha amanye anezija ezinkulu kwandise kanyena abazuzayo ukuthi kwakhanya ukuthi ukuqhawe kwabo kuyananzelelwa la, but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitha ayefundise umsebenzi. Nabanye abantu abangena kohulumeni abanye bayachaza lokuthi bathenga izapho, ngiyakwazi abami abangena sebe izani kodwa wakhanjiswa kusokuthi inyeni eyizweni labo zindawo ihanjiswe izapho kuya kusweni but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abasikanjini ngoba iyabophisa isedu ngangali chathisa ikhanda uzakhuluma ukuthi wakoba izapho so khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwi kumbe abahanjiswe bayathenga bacine bechatha ukuthi babe ngamazapho lamazitha ngokunye okudanisayo ngelizwi ukuthi ilizwe azange lenze kube lula ukuthi wonke umuntu owalela ilizwi azuze lokho okumlingeneyo angachathi ukuthi wayehambe njani ukuthi azawulela ilizwi.
Singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente?
Siyathemba ukuthi kuzaba labanye abantu abangabi ngabantu abanezandla, kuba ngabantu abangabi ngabantu abangamakhulukulu, kungabi ngabantu abangababulali. Lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho ilizwe lalabuya ngedeka. Akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abesabayo, kuba abantu abaneqiniso nokulwela ukufunwa ngabantu. Sifisa kube ngcono kulalokho okuyikho khona.
Singathi liqakatheke njani ilanga le-Defence Forces njalo ilizwe livikelekile yini?
Ungakhohlwa phela ukuthi igugula yona le kuzekubulawa abantu abaningi. Yabula ingxenye yama-forces awe-army i-5th Brigade yakhelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu. Kodwa kusho ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokhu. Sithemba ukuthi i-army izahlala injalo ingabi i-army yokubhenela abantu bayo. Defence Forces akumelanga zibe njengenkukhu ezamaqanda. Ezamaqanda iyakhiswa umuye. Sithemba zizahlala zinjalo. And then in-future zihlale zingangenelwa yi-politics. Noyi-politics yane yokuthi ubani nyamzonda ubani nyamthanda yenza ukuthi abesebuthweni lawo. Kuyini sesihlukana ngokuthi bani uthanda iphiphi ama defense forces ama defense forces but defend ilizwe ka defend inhlanganiso yedwa ebusayo kumbe ngakuthi ngiyathola ngiyabona.
Lathi siyabonga. Lo ke umnumzana Strike Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya kukhetho bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani. USibanda uxoxele intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu kobulawayo izolo.
Baba namhla sesisalelwe ngamalanga ayishiyanga lonye ukuba sithakazele siye ekhethweni. Namhlanje sithakazelela ilanga lamaqhawe ethu ilizwe lonke jikelele. Lithini ngelanga lalamhlanje?
La namhla liqakathekile, ilanga okukhunjulwa khona abantu abalwela ilizwe lokuthi ilizwe libuswe njani. So okwakuqala as abantu abamnyama be-Afrika sasizigqili zamanye amazwe like o-Europe, America, Portugal. Basuke bazosithathela amazwe bazofaka ama-parliaments abo la. Esasingala mvumo yokukhetha lokukhethwa ukubana siye kuma-e-parliament. Ngalo sizathu sasuswa imithetho esasingala sandla esinte kuyenzeka. Ungakhangela izwe lonke le ndawo kuthiwa ngama-reserve, it's libala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe. Uthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele ikwathi lise-reserve, a place that has been reserved for a white man who has got interest in that place. So sase sesiphonga umuva elizweni lethu njengempahla ukuthi namhla isofa ngisofa ngiyifaka laphana for interest. Sasiphila ngaleyo ndlela. So ilungelo ukuthi siya kuma-election njengokutsho kwakho, siya kuma-election njengokutsho alisa ubana salwela ilungelo lokukhetha abazayo ezimthetho eParliament la ukuthi esibakhethayo ukuthi bayesimela kuhulumende as what you call executive kumbe iCabinet elo president ukuze kube le judicial ebona imthetho ukuthi abantu baphathana ngokuthi baphathwa ngumthetho bakhanana ulinganayo phakathi kwani phakathi kwelizwe. So mbona ngani ke isikhathi esiningi abantu bayaphambanisa ukubana salwela ukukhetha, ukukhetha kwangkhona kusho ukuthi ungakhetha abakhethwe bazenzela intando yabo. Salwela ukukhetha ukuthi abakhethweyo bevikele ilizwe lethu, bevikele izinto zemvelo eziselizweni lethu like inyamazana zethu, igolide lethu, idiamond yethu, ikhowu yethu, konke okuthola izweni lethu kuvikelwe ngasibakhethileyo. So asikuthi phela singakhetha ukukhethwe sesenza kufunayo akulapha silwele ukuthi akula muntu ophethe okwelizwe ozayenza kufunayo kumba sebenze lezinye izizwe ezingaphandle kwelizwe lethu sizothatha izinto zethu besiya kwakhakibo ngale akula muntu oyenza kufunayo lapha sikhetha abantu ukuthi benze okufaneleyo okukhangelelwe kibo ulusuna ukuwarurebi kuita zvaunoda unoreba kuita zvakafanira freedom does not mean to do that which you want but freedom means to do that which is ought that which is expected of yourself and that is why we are going for the elections
ekuhambeni kwami lapha ngihlangane lodaba lokuthi abanye ezinyimuli ziyakhala zithi azikafakelwa amatshe ezihlobo zabo kungenxa yokuthi bavele batshele ukuthi yebo bazangcwatshwa kulindawo kodwa bazazibhadaleli ukufaka ama-tombstone lithini ngakho
amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding yeprogram yama-provincial heroes bekule problem yefunding but kathesa upresident usithembisile kubantu zangifana ziyalungiswa kakahle mbonto bonela phana kula matsha amanye afakwe ngabhalwanga wonke anakathi sokuthengisa sesiphushuta matsha abuye ngapha kwathiwa sathi noma engabhalwanga akabuye azabhalwe khona pha sizama ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there yes abantu balemvumo futhi bengafaka amatshe laba ababekwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo yinto ezakwenziwa under i-museum and le department ekhangele ngama-heroes
Alo ke kungumgcini sihlalo webandla lezano PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usichayele ihlombe induna uMtshane Khumalo ngokukhethwa ukuba umholi wezinduna iNational Chiefs Council. UKhumalo uthatha isikhundla ebesilomnumzana Fortune Jarumbira osengumsekeli wakhe. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora utshele umhlangano obuhlaziya ukhetho eHarare ukuthi wachayela ucingo umongameli Emmerson Mnangagwa ekhalaza ngokwalelwa ukungena kukhetho kwamalunga ebandla lakhe afika phose ikhulu 87 Uba manje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sabona nibasakazi ba-Studio 7 ngamafitshane nje hayi amaningi. Ngilokudana kakhulu ngezinduna lezi zebhinga zona zonke izinduna ezisapota izana. Into esiyicelayo ukuthi zingadingi ukuncediswa entweni yazo eziyifunayo zifusa abantu ngenkani ukuthi bezincedise ukuthi bevotele izanu ngoba zona zifuna ukufakelwa ukudla etafuleni abantu bengakutholi umuntu lo muntu ofuna ukuvotela izanu kathatha umntanakhe lo nkosikazi wakhe ehambe evotela izanu etshiyane labantu bengethusela abantu into engasiyo akula lokho ukuthi nana kumakhamera azabe ebheka abantu ngitho azabheka zona induna zelile labafazi bazo labantu abazo ezindlini hatshi umuntu ovotayo
hayi siyacela abantu bezano lingayithuseli abantu baseZimbabwe lingayithuseli abantu baseZimbabwe siyacela abantu baseZimbabwe lingayithuseli abantwana baseZimbabwe bantu bezano siyacela mpela mawuzazi ukuthi nawe ulomntana wakho ohlupheka osemazweni siyacela tshintshani fakela uqhaha ujaha kangena ku president likelekele ukudubeka kuhamba lethusela abantu ukuthi bengatshintsha utshintsha bengavotela uChamisa lizobabulala hayi ngamanga lawo kulamuntu ozobulala umuntu sifuna utshintsha lani layilwele inkululeko leso sikhathi lifuna utshintsho lathi sifuna utshintsho ngoqanje kuphela asifuni isibhama asifuni umbhobho edushulwayo siyacela bantu baseZimbabwe
siyalibingelela amahlaba ezulu kini lonke bosithungameli inkulu kini lonke sihlobo kini lonke mahlaba ezulu irediyo yeni inhle mpela iyasiyibonisa lokusizwisa izindaba esingazaziyo ngoba sasuka sibalekazi ukuthi sizodinga imisebenzi bebesithi bona umlungu abamfuni akula lizwe lingalamlungu alilalizwe lingalamuntu omhlophe umuntu omhlophe usebenza ngetalenta yakhe singafuni ukurobhana lapha ufuna ukunika ukuthatha isiyanikeza amanye amazwe liwathandayo nalawo abantu bebulala abantu cela liyekele umuntu ofuna ukufaka umlungu efaka umlungu esikhathe esisebenza kade sidwele kathana kuthukana ngezinhlamba ngani singabantu abangahluphekile abangandlani cela kini lonke bantu bakithi linaphathe phethe yekelani ukuthi likhuluma into ezingayisizo zonke lezi ezilikhuluma loke lisikhuluma into ezakudala langena ngo-80 kodwa loke leti liyaguqula iyaguqula futhi akulwa kuthi ngubani mnangaka lo mgabe kuyafana kwahlanganiswa abantu ngesikhathi sempi abulala abantu futhi ubona amandebela ukuthi ayizidude amandebela arelaxa bantu besiyageza bashaba abulala abantu khathesi loke isabulala abantu likode loke leti liyalungisa lilungisane hhayi mani asike sivumelaneni siboneni umhlaba silungiseni umhlaba kahle ngesenzo esibonakalayo ukuthi lizwe ngelabantu ungakhethangani ukuthiwa kule nketa abajhabe siyabonga
Hello Studio 7 linjani siyalithanda lonke siyacela sibili lisikhiphele indaba njengoba zinjalo ya Studio 7 sesiyavota aleke liphuza abantu abahlala bechana lo baphuze beyekele ukulwa mani akulanto esiyitholayo thina zesitshana senzeni kudla bona bani abongqongqosha abaphambili oke thina abonanto esiyenzayo hayi loku phonge utshintsha nje ukuthi wakutshintshwe nje kodwa vele ha kuyafana nje kwezinto lokho
basakazi nani balaleli be-Studio 7 ngufela iqinisa lo khuluma wasejabhiwa elubane eGhana lo ile indaba ngiqolise kubomama bezanu obamama abasapota izanu oyifakayo mphelayo nale hayi intsaro ephikwina usapota izanu ukuthi bomama aninasehelwe yini aninazwelo yini umntwana erejwe ugogo nono wekhetla ichegu mpela liyisapote izanu nalo baba nimsapote ngezanu ngoba niyayayo niyisapote mpela phezu kokuthi umntwana urejiwe erejwa ikhehla lime nayo mpela izanu aninasihelwe yini nalo umama lo okunguye mpela owelena osuke kulentuzana ku-MTC waya kwizanu mama ngoba ukhuluma kakhulu kangaka awukhulumi nangalo mntwana orechiwe lo mntwana orechwe ikhehla elingako libulala ikusasa yakhe libulala ifuture yakhe awubo mama yibani nesizwe yibani nozwelo yibani nesihlelo mpela ukuthi umntwana ezirechwa irechwa ikhehla elingaka wena kungowakho umntwana ungathini wena kungweyakhe ingane ungathini isiyarechwa igogo nono yekhehla eselise ukulawa liyakhona nje sokuseduzane ibani nozwelo bomama ibani nozwelo bantu hawu kodwa mpela naye emathipelelendi iyafa abantwana abafundi esikolweni alufiki nje uzwelo asifiki nje isihelo leso nje sokuzala ukuthi umama mayezala uhelelwa kanjani asifiki leso sihelo ukuthi abantwana abafundi ikusasa labantwana liyashabalala ikusasa labantwana selifile libulawa yiwona le izanu yenu isapotayo elimele elithi noma kuzima noma ililethela ubuzima obunganani nizoma nayo hayi isihelo siyafuneka kodwa kwezisigaba
Studio 7 njani hayi siyabonga elikwenzeze noma uhleli kwenza kusiphakele izindaba hayi mina nami ngokumbona wami mbonani kumele sike sinike ibandla eliphikisayo i-chance sike sibone ukuthi khona kuzayenzakalani hayi ngoba leli elibusayo kudala libusa sizalwa sithe sithole kuyile libusayo namanje loko liyile libusayo but there is no development i-development ayikwesho hayi akulamgwaqo akunamasi akunamali akunamsebenzi hayi ngani inkosi sibona bantu sike sitshintshe nje kungena enye iphathi mhlawumbe ingaletha umehluko emphakathini
awu bantu bakomthwakazi salibonani linjani ngofohloso omnyama okhulumayo awu bantu bakomthwakazi lina kathi bantu bakithi lathini ladlani bambe shuwa selingajabula leqeka ngaka kuthiwa khona ungafana lokuthiwa zinsimbi zeshwane kuthiwa ngamaqhawe empi enkulu leyo awu madoda usaba nje lina ubona nje insane nje zingaka awu madoda yini eqakathekile kambe ngasilihlanyise umuntu lowazi akhampeni aliguqula ingqondo ngalolu hlobo nampano lookout masuka bangenanga i-Rose Acre kwathiwa kasomaqhawe amaqhawe ale history ebhaliweyo nasemadongeni uyayibona because awukwazi ukukhuluma ngempi enkulu leyo kutshiya igama likalookout phandle bonke lawa amadoda lawa ayalayo ngolokhuza lawa bayalayo ngoshinamana ukuthi bangaye i-Rose Acre ngamaqhawe lawa hawu madoda kuyethiwa khona abafana abancane ngamaqhawe kumbe ukuthi bambe bajayiva khona eralini yezanu okuthathi sebe ngamalunga leyo zanu sokuthiwa ngamaqhawe hhayi asazi kini lini elenza isisekelo sombuso lalibhizi lisenza isisekelo sombuso silithumile lifanile nanko lisiyaqova liqova 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 kuswakala lonke into lakwenzayo izani namandla everywhere hayi buya mhla ka 23 izani wine futhi liphinde ku 28 ye winner futhi ali nabantu lina hayi lisithengisile hayi we have sold us ayi ayi
Sanbonani, sanbonani ku Studio 7. Okhulumayo nguThulani Ndlovu enkayi kondoni uSikhobokhobo. Ngithanda nje ukuthi ngiphikise njalo umlungisimoyo lo, umlungisimoyo othi enkayi emandebeleleni North Intrigue. Othi emandebeleleni North akunahlamba, udlame elikhona emandebeleleni North. Lina nje lingajabula ngoba amaphoyisa abe supporta lina abantu bezami. Amasotsha supporta lina izani. Nomnangako emasweni so lonke so liyabe lithembe khonokho nje kweliphikisa nje liphika into ekhona udlamela ukhona udlamela ukhona emapulazini kunapha bakhona abantu abangayifuniyo iZANU-PF abangayifuniyo iZANU-PF njalo kungekezohlala abantu abasaphotha iZANU-PF ngoba ayiso iZANU-PF yedwa yaleli lizwe lokhu baningi abantu abaleli lizwe so ningazophika into eyiyona ekhona esigabeni semandebeleleni lokhu
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswa amanye njalo amacala amane. Izolo ebusuku ngumthethwandaba wesigaba seGeorgia. UTrump labanye bakhe abalichumi lasithoba munwe munye 19 ababalisa amagqwetha akhe athi ona lomnumzana Rudolph Giuliani. Kulabanye njalo ababalisa iziphathamandla zikahulumende kaTrump abangamachumi amathathu labo okuthiwa abalakho ukubotshwa. Idale lejuri linqume ukuba uTrump labanye bakhe bavumelana ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. UTrump labanye bakhe kuzamele bayezinikela emapholiseni kungakafiki olwesihlanu. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwelemelika ukuze sizwe imbono yakhe ngokuthiwa i-indictment kaTrump.
Baba Gande. Kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia. Ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo owayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi Georgia liluzile bese kusiba yokuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathise ngathi uya ba umuntu ozijengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka kathesi kusiya ku November 2024 lapho kuzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo sebekhangela ukuthi ha lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikwe ngubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well, okokuvalelwa kangi laqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphonda ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yeko ke angilaqinisa ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa esejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazam thonisisa angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza marala ke la ekampena bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa ukudelela okukhulu kakhulu kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboni ukuthi kulomunye umuntu ongcono kulaye.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona pha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla lesi-CC lisola isinqumo semthethandaba sokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lozokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti ngesiphangiphangi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.